sizasitshela ukuthi njengabantu abangekho ekhaya singenzani ukuthi sincede ukuthi lathi sibe phakathi kokukhula kwelizwe, especially that thina sikhangelele ukuthi come September uChama siyabe sengu-president wethu. So kumele sikwazi ukuthi singamnceda kanjani kathesi endleleni lapha ahamba kiyo, lokuthi nxa after September esingu-president lathi njengabantu abangekho esingaphandle kwelizwe singayenzani, silungise izinto zekhaya.
Elingani lingamnceda ngakho kuyini?
Silezi hlobo ezikhona ekhaya, silabantwana abasekhaya. Njengabantu abasekhaya kumele sithi noma singathumezela okuyimadlana siyabe sibatshela ukuthi hayi likwazi lapho eliyavotela khona, ukwenzela ukuthi labo bekwanise ukuthi benzeni ikusasa kwabo ibe lethemba elihle. Ngokokuqala. Okwesibili, ngokuthi nxa kulamarali kumbe kulento ezimele zincedise ukuthi siyenze, lathi sibone ukuthi singancedisa ukuthi senze ukuthi abantu behambe kumarali bezwe ilizwi elizasitshengisa ukuthi umgwaqo osiya kuyo unjani.
Kwezokuvota-ke liza kuphatha njani nxa selikhuluma laye uMnumzana uChamisa?
UMnumzana uChamisa akakangeni kuhulumeni, and abantu bezanu bayala ukuthi thina esingaphandle kwelizwe sivote, kodwa siyabe sikhangelele ukuthi come September esengumthungameli wethu laye kumele ekhangele ukuthi abantu abangezu iZimbabwe ibe yiZimbabwe yabantu bonke labangaphandle kwelizwe, esinike lathi imvumo yokuvota.
Ubona ngani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngani kufuze kuyenzakale kathesi, kodwa sisiya phambili ye ngoba amanye amazwe akusadakhi anika imvumo abantu babo ukuthi bevote. So kuyamangalisa ukuthi kuyini okungesilakithi thina abantu bekhaya eZimbabwe.